amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
masikala nazo esibe alukelo kuzawuza ukuzo sifuna sikhona nje sibona lo campus committee sibalandelela abantu abalimalayo bezama ukubona ukuthi bahambisa njani njalo bayo sathuthushwa namapolisa nabamapolisa kamphathisi
inhlanganiso ezizimeleyo zethu zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections ekupheleni kwayona le inyanga.
In line with this year's theme, the commemorations are focusing on how to achieve sustainable gender equality in the context of climate change, its impact on women, and ways to mitigate this.
Uhulumende uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizanceda abesifazana ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bathi baphume nzima kulelo lizwe ngoba ile Russia beselibhomba ngamandla. Yizo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections ekupheleni kwayona le inyanga. Phakathi kwezinye zalezi izehlakalo kusanda ukubhubha umuntu oyedwa kwalimala abanye emhlanganweni werali yebandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe njalo amapholisa abopha ababikwa besetheswa leli cala. Ukuze sizwe okuningi ngemizamo eyenziwa zinhlanganiso lezi sixoxe nomfundisi uSeni Svanda ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance.
Thina njengamabandla kuyasikhathaza nxa abantwana beZimbabwe belimazana uthume kulahleka impilo ngenxa yokuthi babona izinto ngendlela eyehlukeneyo. Akudingakali ukuthi nxa libona into ngendlela ehlukeneyo licabane lize lifike esigabeni sokuthi kulahleke impilo kumbe kulimala abantu. Ngakho-ke thina sinama-local peace committees abekade vela esebenza kusukela ngo-2018. Ama-local peace committees ngokubumbana okwenza abantu ezigabeni ezithize ezehlukeneyo besebenzela ukuthula. Zabe zingabakhokheli bamabandla, inhlanganiso ezizimele zodwa, omama, abanye abavela kuhulumende lamapholisa kwezinye izindawo ukwenzela ukuthi bebonisana amajobo ukuthi ukuthula kungatholakala njani. Ngakho-ke lezo zigaba lazo ezibe ngani kube lokudlawumdlawundizo sivele thina sikhonapho silawo ama-local peace committees labo besazama ukusebenza besebenzela labantu abayehlukeneyo. Ngakho siyananzelela ukuthi njengalo kudlawumdlawu obenzakileyo kwenzakale singeke sathi ukuthi kumbe emalokitshini kumbe endaweni ethize kodwa kuyabe kuse indawo eyi-ground. Ngakho-ke kuyabe kubuya abantu abavela endaweni ezehlukeneyo. Kodwa sesikukhuthaza ama-local peace committee ukuthi belandelela abanye laba abalimalayo bezama ukubona ukuthi bangancedisa njani njalo bayabe sathuthushana lamapholisa labama-political parties ukuthi bezwisise ukuthi kuyini okwenzakele njalo ukuthi bangancedisa njani. Njalo thina sile sivumelwano lezeki izeki ile-political license unit yayo yiyo eletha ama-political parties wonke. Ama-local peace committees ethu-ke ayabe esezasebenza lama-political parties.
Liyamukela imbiko yokuthi kulezehlakalo eziningi yini?
Alikho sisaqoqa imbiko evele esigabeni ezehlukeneyo. Ikanti njalo kule ndawo lapho ngalama-by-election khona lakho futhi kuba ley'ngxabano ezithize ezenzakalayo siyaqhubekela phambili lokhu sizama ukuncedisa abantu. Udubo olukhona yokuthi abantu abaningi abalwazi njalo isisekelo sombuso weZimbabwe. Ngakho siyazama ukubavezela mfu ubachasisele ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi umuntu azikhethele ukuthi ngeliphi bandla afuna ukuya kilo. Njalo nxa eselikhethile ubelungelo lokuthi abe yingxenye ngeliphi bandla elifunayo odingalishani labanye abantu. Ngakho ke umthakathi umthukuzo sise sonke ukuba sonke singamazimba bridge ngoba sibona izinto ezehlukeneyo kodwa hayi sivela singabantu balapha eZimbabwe njalo leli lilizwe lethu lonke. Akudingakali ukuthi silimazane besithane ngenxa yokuthi sibona izinto ngendlela ehlukeneyo.
Lo umfundisi uSeni Sfanda umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esixoxelayo ekobulawayo. Ukhulumende uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizancedisa abesifazana ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe emizameni yokuthuthukisa inhlala kahle yabo. Linkuthazo iphuma phambilini kokunanswa kwelanga lakusasa lokuqakathekisa umsebenzi wabesifazana emhlabeni jikelele olwe International Women's Day. Intatheli izindaba yethu Mavis Gamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lezi nhlelo zizagoqela ukwakhelwa izibholane ezisebenza ngamandla elanga awesola ukudonsa lokupompa amanzi emizameni yokulungisisa ezinye zenhlupho ezidibana labomama empilweni. Lonyaka lolusuku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. Uzulu kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo uvumelana lendikimba ekhethiweyo lonyaka. Omunye wabavumelana lalendikimba ngumnumzana efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA.
Kuyacaca kuyazakala njalo kulobufakazi bokuthi nxa ngabo mama bengathuthukanga labantwana bangamankazana intuthuko kayisozi bekhona phakathi kwelizwe phakathi komhlaba wonke jikelele. Ngakho ke intuthuko izakuza kuphela nxa ngabe omama belamathuba lamalungelo afanayo labobaba labafana emfundweni kwezenotho kwezezindlu kwezomhlaba lakukho konke okukhona emhlabeni. Kungabi khona lapho kuthiwa lokhu ngokwabobaba omama kabangeni. Yiyo yodwa indlela yokuguqula umhlaba.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokho.
Kuqakathekile ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa ngoba ma singathi sikhangela ukuthi ukalinganiswa lokhu kwamathuba kugoqelekile kuma-SDGs and njalo futhi kuyivision yomhlaba wonke. Lathi njengelizwe laseZimbabwe kumele sikuqakathekise lokho ukuthi kumele sibone ukuthi amathuba ayalingana kwabesifazane labesilisa.
Welekelele ngokuthi lokhu kuqakathekile ngoba kuvikela abesifazane njalo ekuhlukuluzweni ezindlini i-domestic violence.
Lokhu kuvikela ukuthi kungabi lokukhangelana naphansi ngokuthi lo ngowesifazane lo ngowesilisa. Kuyavikela njalo ama-gender-based violence ngoba kuba lokuhloniphana kungela ukuthi lo ngowesifazane lo ngowesilisa.
Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimisi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni ube lomhlangano lentatheli izindaba emahofisini akhe eHarare lamhlanje lapho achasise khona ngenhlelo zikahulumende ngokuphathelane lentuthuko yabesifazana.
In line with this year's theme, the commemorations are focusing on how to achieve sustainable gender equality in the context of climate change, its impact on women, and ways to mitigate this.
Lonyaka uhulumende ukhangele uhlangothi lwezemvelo lokulinganiswa kwamathuba kukhangelwa ezokuguquka komkhathi climate change lokuthi kubaphazamisa kanjani lokhu abesifazane nxa kuqhathaniswa labesilisa, kutsho unkosikazi Nyoni. Wengeza ethi kungalesi sizathu uhulumende ekhethe indikimba ehambelana lalokho ethi gender mainstreaming and women empowerment in climate change and disaster risk management. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abafika phose izigidi lengxenye 1.3 million asebebalekele impi kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe. I-UN ithi kukhangelelwe ukuba abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million bazabaleka kulelo lizwe bayiphephela emazweni agoqela ele-Poland, Romania, Hungary lamanye. Lokhu kwenzakala ele-Russia libomba abantu makhaza edolobheni elikhulu ele-Kyiv, Mariupol, Chernihiv, Sumy lamanye. Ele-Russia lithi liza kuma kancane ukuhlasela kwamanye amadolobho ukuze abantu besuke lisale libhekane lebutho lakwele-Ukraine. Umongameli Zelensky utshele i-Associated Press ukuba ibutho lakwele-Russia libulala abantu mahlana lisenzela ukuba besuke kulelo lizwe bona bezenzele santando. Kodwa umongameli Putin uthi kuzavuka impi yomhlaba wonke jikelele iNATO ingangenela kudaba lakwele Ukraine. Ele-Russia lithi abantu abafisa ukusuka emadolobheni wonke sebezathwalwa zindizamtshina zibahambise kulelo lizwe hatshi amanye amazwe. Kukhanya ibutho lakwele-Russia selivale ngqi ezinye indawo lapho abantu bedlule khona besiya kwamanye amazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impilo esiyibonayo eye-Russia kuhlaselwa i-Ukraine iyinto esitshengisa ukuthi umhlaba wethu umi njani, ukuthi lamazwe lawa esithi athuthukile alokungaphucuki okuthile. Ungakhangela ukundlela abantu ababulawa ngayo e-Ukraine bebulawa yi-Russia kukufana xathu lalokhu esasikubone kusenzakala kwelakithi ele-Africa laseZimbabwe, ukuthi abantu abangalazikhali abazihlaleleyo babulawe ngayona leyana indlela. Kuyinto mina engiyibona siyibona kuyinto eyangisayo kakhulu ukuthi umhlaba uhlangane lento efana nale esiyibona eRussia isenziwa nguPutin, ukuthi amazwe lawa amakhulu lawa indlela aphatha ngayo amazwe amancane kuyatshengisa ukuthi democracy ayikabi khona kulo mhlaba.
Baba Ncube, singathi ke uPutin vele ufunani khona ngale Ukraine, njalo kuyaphetha njani konke lokho?
UPutin engicabanga ukuthi khona ukufuna e-Ukraine kuba ke ngezemvelo ezise-Ukraine esingathi ngama resources awafunayo okufana lalawa amazwe lawa amancane amanye ake wawachaya. Aphinde futhi afune ukuthi ulwisa ukuthi bangadlelani le Melika. Ngenye indlela ufuna ukuthi ethusele wonke amazwe alana amancane akhona phana, ufuna ukuthi ke awethuse ukuthi angalokothi kumbe angalini adlelane le Melika. Into leyi isiphetho sayo ukuthi vele i-Ukraine uzayibhidliza njengabo-Crimea namanye amazwe awasayilensaka njengabo-Georgia labo bake batshaywa bebenziwa ngale ndlela. So ngibona ngathi ke isiphetho kodwa ekucineni kuzaba khona ukukhulumisana, kuzaba khona kodwa abantu babe sebefe kakhulu njengoba sibabona besifa kunjani. So yikho engikucabanga khona ukuthi kodwa kulomthelela omubi okuyinto wakwakhona kwelizayo elokudlelana komhlaba.
Lo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube ese-Johannesburg kwele-South Africa. Silokhu sikudaba lunye, iStudio 7 ibe lethuba lokuxoxa labanye abadabuka eZimbabwe abafunda e-Ukraine abacatshe kwamanye amazwe abathi balokhe bethukile ngabakubonileyo. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Uhulumende weZimbabwe uthi usencede abedlula i-118 abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine asebebaleke baya kwamanye amazwe, njalo abambalwa babuyele ekhaya. Wathengela abanye babo amatikiti endizamtshina ukuze babuyele labo ekhaya. Unkosazana Nonhlanhla Moyo ubefunda e-National University of Trade and Commerce edolobheni le-Kyiv. Yena ubele Nhlanhla waphuma useRomania okwamanje.
5 days and 5 nights besalise ukugada from Kyiv. Sadlula e-Odessa, e-Romania, e-Border basamukela kuhle. Sangena sibili. Okwamanje sengise-Bucharest kodwa asikahlangani le-racism. Ngimelele umalume ukuthi angithumele i-flight ticket ukuze ngikwanise ukubuyela ekhaya. And I don't know what will happen to my education.
Umnumzana John Masamba uthi uhambe nzima ukuthi afike kwele Germany efisa ukuzibuyelela ekhaya.
I'm on scholarship studying medicine, but I can't tell you who sponsored me. Ngabaleka last Monday ngisuka eKiev. Khona manje ngiseGermany eFrankfurt to fix my travel documents. Ngalunga ngiyabuyela ekhaya. Ngo kwakule too much racism bezama ukusivimba. But luckily ngangena ngenkani esitimeleni.
Unkosazana Sihle Ndlovu yena wenelise ukufinyelela ukufika kwele Poland. Uthi umumo bengamuhle lapha vela khona ebaleka.
Ngitshala uvalo. Angisazi ngiyesaba. Ngicabanga ukuthi ngizafa. Ngiyafunda lami. Ngiyenza my last year eBohomoletsi. Ngiyenza i-biochemistry nasePoland okwamanje. Endaweni okuthiwa yilubhi. Khathesi sikushelter lapho basiprovide khona ngeshelter. Bathi bazosisa ekrezenis. Yikho sizathola indlela zokuthi sibuyele back ekhaya.
Ikusasa yami angisakwazi. Sengiphelelwe.
Omunye osepole nomnumzana Ronald Leya obefundela i-engineering eTaras Shevchenko University of Kyiv. Uthi ikusasa yakhe isimnyama.
Angazi ngiza kwenza njani. Lokuthi wasinest I have to go back home ngoba lapha ePoland akuhlaleli angisela cent njalo ukuhlala njenge refugee kunzima kimi abantu balapha bayasizonda abantu abamnyama and it's sad.
Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu eqhubeka ngohlelo lokuphathela izifundi zeZimbabwe ebese Ukraine. Lokhu kubikwa ngumphathi ntshambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwanga ekhuluma le Studio 7.
Government is working flat out using our embassies both in Germany and
uhulumende usebenza gadalala abameli besigodlo eZimbabwe negermany le-Russia ukuze zincede izizalwane zeZimbabwe ukuze zithole ubuncede. Ngikhuluma nje sebethengelwe amatikiti bonke abangu-118 ukuze bathole ukuncedeka.
Impilo ikhanya iyaphambili e-Ukraine. IRussia ijikela amaphompo amahlayana. Akwaziwe ngaphandle kwezifundi lezi ukuthi zingaki izalwane zeZimbabwe bezihlala e-Ukraine. Abafundi laba akwaziwa ukuthi basazokwenzani bengabuyela ekhaya. Njalo labo ababhadalelwa ihlobo ukuthi bafunde e-Ukraine, ikusasa yabo layo isemnyameni. Ngimele Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Live talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 kuyonale inyanga lambimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi uzulu azi ukuthi udubo lwesimo sokuswela inzalo aluhlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa balakho ukwehlelwa yilo. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Isimo sokuswela inzalo sibiwa sivela ngemva komnyaka ogcweleyo lapho owesilisa lowesifazana behlangana emacansini kodwa umama ehluleke ukuzithwala. Umnumzana Mthabisi Bebe udokotela uchazisa kabanzi ngezizathu ezivame ukudala ukuthi abantu baswele inzalo bonke obaba labomama.
Infertility or subfertility itholakala ma obaba nomama bengihluleka ukuba lomntwana ngemva kokulala bonke okomnyaka. Kubobaba sokulakho ukuba kubangele ukuthi obaba yena inhlanyelo yakhe kayenelisi ukuthi umama ezithwale. Lokhu ngabe kubangela ukuthi uyanatha utshwala, uyabhima. Kubomama sokungabangela ukuthi nxa wake walatshwa umkhuhlane emacansini sometimes omama bona labo ukungena kwabo esikhathini kuya kungahambelani kahle ukuthi azithwale kuhle. Sometimes amaqanda ayebengaphumi kuhle.
Udokotela Bebe wengeze ethi indlela zokuzelapha zigoqela ukunganathi utshwala kakhulu kanye lokungasebenzisi izidakamizwa.
Kubobaba infertility can be prevented by ukureducer ukunatha utshwala kakhulu lokubhema lokudla ukudla okuyakha umzimba lokumake sure ukuthi awubi lemkhuhlane le emacansini elimaza ukuba
umuntu ebe lenhlanyelo erayithi iyenze umama azithwale. Kubo mama labo kumele bedle ukudla okwaneleyo, be exercise lakho bezivikele ukuba bebe lemkhuhlane emacansini la. Ezinye izinto zinzima ukuba ziyelashwe kumbe zivikeleke.
Unkosikazi Thabiso Hadebe ongumongi uthi abalungiselela ukutshada bakhuthazwa ukuthi bayehlolwa ngaphambilini.
Bangahamba njalo kubodokotela bayehlolwa ukuthi kuyini okukhathazayo kakhulu. Yi-sperm count yini kumbe ukuthi inhlanyelo yabo kayigcinanga. Nxa abantu sebefuna ukuthi bahlale bonke, ngesinye isikhathi kuyahlolwa ngabodokotela. Babezazi ukuthi isimo sabo simi njani kulokubona sebephakathi. Kuyinto ekhuthazwayo ngabezempilakahle ngoba ezinye izinto ziyalungiswa kungakayikhatshana.
Unkosikazi Judith Mabutho, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi abantu abaningi abayabe besanda ukutshada bayabe bebhekane lendleko zempilo eziningi.
Isikhathi esiningi abantu bayabe sehluleka ukuthi bahambe esibhedlela bayekwelatshwa njengoba besitsho odokotela. Lokhu kubangelwa zindleko ezifunekalayo. Abantu abalamali yokwelatshwa bazobagcine bedlulelwa isikhathi sokuthi bathole abantwana.
Ngomnyaka ka-2017, udokotela Sydney Farai ndawonye nodokotela Thinovimba Mhlanga basungula iklinika ephathisa amaswela inzalo. Iklinika le isemzini weBelvedere eHarare. Ivula ngolwesithathu langomgqibelo kusukela ngehola lasitshiyagalombili ekuseni 8 o'clock, iyavala ngehola letshumi lanye ekuseni 11 o'clock. Selokhu yavulayo isiphathi seyabedlula ikhulu i-120 ukuthi bathole inzalo, bekwenza ngendlela yokuhlanganisa inhlanyelo kamama lekababa ibisifakwa ngemitshina esibelethweni sikamama, okuyindlela ebizwayo ngokuthi i-in vitro fertilization. Indleko yokusetshenziswa kwale indlela ibiza amadola emelika azinkulungwane ezine, i-$4,000. Emhlabeni jikelele inani labantu abatshadileyo abaswela inzalo libikwa lifika kuzigidi eziphosa zibe ngamachumi amahlanu, i-48.5 million, ezwekazi le-Afrika kulesilinganiso esifika ichumi ekhulwini, i-10.1% abaswela inzalo. Odokotela bakwele Zimbabwe bathi akuzake kwenziwe inhlolisiso epheleleyo yokuthi bathole isilinganiso salolu dubo lokuswela inzalo ukuba lunganani elizweni. Isikhathi esiningi isimo sokuswela inzalo sivame ukukhangelwa njengohlupho lowesifazana, kodwa abezempilakahle bathi awukhethi cele, abesilisa labo bayatholakala beyibo abalesimo lesi ngezikhathi eziningi. Endulo abadala babekufihla emphakathini ukuthi indoda yiyo elohlupho, abemuli babebanjwa ngamandla ukuthi bavumele umama acine emithiswa ngumne wabo womkakhe aze agcwalise indlu ngabantwana. Kulabo ababevele bekwazi ukuthi owabo umntana abo wesilisa nguye olohlupho. Kuthi kwezinye imuli owesifazana wayecina eseliselwa ngakibo kuthiwe ayekwelatshwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Wezemidlalo selihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu esecastle lake Premier Soccer League, iqembu le-Chicken Inn ngemva kwemidlalo yangempelaviki. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu le-Chicken Inn lemiklomelo elitshumi lanhlanu ngemva kwemidlalo yezithupha njalo likhokhela iqembu elihlezi endaweni yesibili leManyika Diamonds ngemiklomelo emibili, ekhuluma ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu lakhe linqobe khona eleze-PC Paribas nge-2-0. Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas uthe usasemude umango emkhankasweni wokudinga intshantshu zesigaba se-Premier Soccer League.
So far so good, but
konke kuhamba kuhle okwamanje, kodwa sisase lomsebenzi omkhulu okuthi konke kuhambe ngendlela, ngoba emdlalweni wenguqu kuqakathekile ukuba konke kuhambe ngendlela. Wonke amehlo asekithi kathesi njengeqembu elihlezi phezu kwengalane kodwa kumele siyimele indaba yethu.
Iqembu le-Triangle lihlezi endaweni yesithathu lineminyaka elitshumi lantathu ngemva kokuba linqobele iNkezi Platinum Stars nge-1 kanya. Endaweni yesine kuleqembu le-FC Platinum lona elitshaye leHarare City nge-1 kanya. Kuthi endaweni yesihlanu kuleqembu le-Rentals lona elibe ngujikile obhanqa 1-1 lelebulawayo City. Iqembu le-Dynamo lihlezi endaweni yesithupha lineminyaka elitshumi njalo linqobele lebulawayo Chiefs nge-2 kanya kuviki yesithupha yemidlalo. Umqeqeshi weqembu le-Dimbaba uthondela indiraya uthi isifiso sakhe ngesokuba iqembu leli lihle liqhubekele phambili linqoba njengoba linqobe owawuqala ngomgqibelo.
Ngilethemba elokuba lokhu yisibonelo salokho okuhle osekuzahlala kusenzakala. Ngithemba njalo ukuthi sizasebenza gadalala ukuzilolonga ukuze sidlale ngcono ikakhulu ukuba sihlose kaningi.
Ngokwesibili ukuba iqembu lebulawayo Chiefs linqotshwe kwimidlalo yeligi njalo umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi lesi simo kasibathokozisi.
Akula muntu othakazelela impumela esesithe sayithola kubaqeqeshi kanye labo bonke abayingxenye yeqembu. Siyakwazi ukuthi kumele sikhweze amasokisi njalo akumelanga ukuba sihlale sikhuluma ngakho kodwa kumele njengeqembu sizame ubungcono bethu.
Iqembu lebulawayo Chiefs lihlezi endaweni yethoba mnomunye engalanini yemiklomelo ngemva kokuba linqobe kabili laba ngujikile obhanqa kabili laphinda lanqotshwa kabili. Emsileni wengalane uhlezi iqembu lewawa lona elithatshizwe nge-6 kanyanga liqembu le-Capes United njalo elile miklomelo emibili. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-Cranbourne Bullets lalo elile miklomelo emibili njalo elinqotshwe ngele-Black Rhinos nge-3-1. Iqembu le-Yada lisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo emine njalo libe ngujikile obhanqa 1-1 lelemanyika Diamonds. Kuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu lebulawayo City elile miklomelo emihlanu njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 lele Herentals. Iqembu le-Islanders lisendaweni yetshumi lanye njalo lile miklomelo emihlanu ngemva kokuba ngujikile obhanqa 0-0 lele Tenex. Ikanti lona ele Tenex lihlezi endaweni yetshumi lantathu lile miklomelo eyisithupha. Ngiyimele yeStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela ephakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumente ukulwisana lezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections ekupheleni kwayonale inyanga. Uhulumente weZimbabwe uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizanceda abesifazane ezabelweni ezahlukeneyo zelizwe. Phambilini kokunanzwa kwelanga le-International Women's Day, abadabuka iZimbabwe abafunda kwele Ukraine bathi baphume nzima kulelo lizwe ngoba ile Russia beselibhomba ngamandla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhlangano sithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Ya le bon Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.